isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kuMfumfu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
My position is very clear. Ukuthi ama elections la omlangagwa bazanga wini ama elections. Ngalokho asibona ukuthi yabe addressa njani. Sina sithi akube lokhetho olutsha.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga alo asedalela ephalamende kawasoze ahambe eMount Hamden kusasa ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esungula inhlelo zedaleleni.
Ilizwe alisuze libe lokulibanjwe e-transom ngenxa yokuthi kona kulabanye abantu abafuna ukubheva engathi khona bangamaqanda kumbe bona bangabantu abathini labanye abantu. Sesidlulile entweni ezokhetho.
Abakubandla leZANU-PF bathi kuyamangalisa okwenziwa libandla le-CCC. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uthuthukisa okumangalisayo umnotho wakweleZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga alo asedalela ephalamende kasoze ehambe eMount Hamden kusasa ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esungula inhlelo zedaleleli. Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC uthi benze isinqumo lesi ngenxa yokuthi ukhetho kalikhutshwanga ngemfanelo eZimbabwe. UMkhwananzi uxoxa ngalolu daba loGibbs Dube oweStudio 7.
My position is very clear. Ukuthi ama elections la omlangagwa bazanga wini ama elections. Ngalokho asibona ukuthi yabe addressa njani. Sina sithi akube lokhetho olutsha olumgceke oluzatshengisa ilizwe umkhokheli abekhonjwe ngabantu ukuthi uzibani ngengisimfunayo. Bekhetha ngentando yabo okungela kuwethuselwa okungela kubanjwa ngamandla.
Likutshoni kolokhu ukuthi lingayi edale le-parliament?
Kwamanje umnumzana umlangagwa thina asimrecognize njengo Mongameli weZimbabwe. Ngalokho ke uzahamba yena ayi-addressa imduli yakhe labantu bakhe ababekhona bonabo. Kodwa imeseji yabe isihambile ukuthi hayi, izindaba yeZimbabwe ayikahlaliseki. Kumele ilungisiswe, sikhangelele isadakhi ukuthi ingenele ilamule kube lokukhulumisana, kube le-transitional government ezakwenza ukuthi kube lokhetho olusha.
Kodwa uMongameli Emmerson Mnangagwa laba kubadla beZANU-PF bathi kosani liphinde ngokhetho ukuthi lungenziwa kwele Zimbabwe. Ukhetho selwedlule, ngakho ke selidumele edlula.
Thina asilali laba kucabangayo lokhu. Ayisiyo ntando yomuntu ukuthi ukhetho lolu lwenziwe. Ukhetho lolu kumele lwenziwe ngenxa yomthetho yeZimbabwe, le mthetho yesadakhi, le mpumela yama-observers ayekhona elizweni ekhuluma ukuthi hayi, ukhetho lufambanga kuhle, kufuze kwenziwe ukhetho ngendlela eqondileyo.
Kodwa vele nxa abanye bekangela bathi linangwenu kungazana lenzi konke okumele likwenze, lathuma bani kusadakhi khona ngale njengoba ke abantu bengabonakali baye kusadakhi khona?
Abantu ababesiya kusadakhi akulandi ukuthi babonakale. Ukuqakathekileyo ukuthi bahambe imeseji ifike, kukhulunyisanwe izinto zakhona zenziwe. Ayisiyo yonke into eyenziwayo emele ichaywe kumphakathi. Okunye kuyenzakala esinganike kuthiwa behind the scenes kusetshenzwa, impumela yakhona ngeqakathekileyo nxa isiphuma ukuthi hayi, kwasetshenzwa kwaphuma lalokhu 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 okubambekayo.
Kodwa nxa sibuyela futhi kudaba lolu lokuthi alihambi edale lephalamende, singathi kuzalinceda ngani khonokho baba Mkhwananzi?
Kuzasinceda ngokuthi vele thina sithi khona ukhetho luhambanga kuhle. Lokhu ikutshengisa imeseji ikakhulu kumnumzana uMnangagwa ukuthi hayi, wena waqilibezela, asikurecognize, sifuna kube lokhetho olusha eZimbabwe. Uzabona ukuthi kuzasinceda ngani, uzabona ukuthi kuzahamba njani, ngoba thina sithi hayi, ukhetho vele kalenziwanga. Uba kwaMnangagwa yebo ukhona uhlezi, kodwa hayi kacotshwanga nabantu beZimbabwe. Okuyinto esifuna ukwenzakala ukuthi kube lokukhethwa komuntu okhethwa nguZulu jikelele weZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalela iZANU-PF Central Committee.
loku kuyabe kutshengisa ukubhanqa babo nxa bengabona kufanele ukuthi bahamba bayenza i-swearing in bafunga ukuba ngamalunga edale le-parliament kwesokusithi ke sokusiyavula leyo parliament bese besekela ukuhamba akula nto ezama imelele bona ilizwe alisuze libe lokulibanjwe e-transom ngenxa yokuthi kona kulamanye abantu abafuna ukubhiheva engantu akona bangamaqanda kumbe bona bangabantu abathini labanye abantu sesidlulile entweni ezokhetho lezokukhankasa sokufika isikhathi sokuthi ngabe kathesi sesenza into zokwakha ilizwe dinga ingqubela phambili yokuthi wonke umuntu athole amele akuthole njalo sishiye ilegacy enhle
ye kodwa ke igolide bayakhonona bathi phela vele ukhetho alikhutshwanga kuhle njalo lo mongameli bathi ukuthi asuye phela okumethi ngawo esikhundleni lesi so khonokho ke ikongazani kuyahlupha golide
babuyelani-ke ukuzenza i-swearing in kuqala iparliament nakuma-councils lapha sibabonele lapha kobulawayo umeya walapha kobulawayo owakhethwa yibo ubaba uconta siyambona kuyagidima siuyazama ukubabhalabhala lapha ujackson kona yena sesebenza usesukile ekucabangeni ngokokhethwa sekhangela ngokuthuthukisa ubulawayo okuyinto enhle esincomayo nxa umuntu esethe wangena esihlalweni akhangele ngokuthuthukisa indawo loko kwabo abasekwenza kube sola kathi esumongameli anti uvela ungangale i-United Nations General Assembly lapha afike kona wemukeleka njalo wazi waphiwa lethuba lokufaka isipitshi sakhe okutshengisele ukuthi kona umhlaba wonke jikelele usukuvumile ukubana umongameli wezimbabwe ngubaba uMnangagwa pho laba abaloku befuna ukuphikisa baphikisa bebingaphi ngoba nxa bephikisa phela kumele ngabe ukuthi abasekelwa ngaba yiwo phela o-United Nations labo sadal bake wonke kodwa siyabona abantu bonke sebekuvuma kathesi nje lapha kwimpelavikile edlulileyo sibonile lama-sadal ministers bephuma bezabethakazelela ama-elections ayenzwa lapha ezimbabwe okutshengisela kona izigaba zonke ziyaphambili ziyahamba ziyavuma sezikhangele ingqobela phambili pho laba abaloku befuna babekhala ngani pho
kutshoni vele khona ukuthi nxa bengafuni ukuthi balalele umongameli lina ngokubona kwenu
ungangamahlo ngandlebe nje uphela njalo kungabantu aba-selfish kakhulu ngoba ngabantu abafuna impumela ezimbili kibo kuphela ekhethweni impumela yokuqala yokuthi kona yibo abanqobileyo esibili babedlebelezele kuphela abavumi ukuthi kona kona ukhetho lulokunqoba lulokunqotshwa so abantu abanjalo angazi kona basebenzeka njani ngoba nxa usiye ekhethweni vele ungena ukwazi kona uzanqoba kumbe uzanqotshwa
umnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezikhayelele ukuthi inhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi ye-Afrika i-SADC izangenela eZimbabwe kulandela ukhetho okuthiwa luqhutshwanga kuhle. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change elifisa ukuqhutshwa ukhetho okutsha lalo lithi lisakhulumisana labakhokheli bamazwe aphansi kwe-SADC ukuthi bangenele. Ekuhlaziyeni lolu daba sixoxe lomnumzana Stevenson Dlamini ocubungule zombusazwe ezimele. Umnumzana Dlamini ngumbalisi wezombusazwe e-National University of Science and Technology.
Ngokunazelela umthetho elawulisa i-SADC inogatsha okuthiwa yi-Troika yilo ugatsha olukhangela izinto ezikhambelana lezombusazwe eziphathelane namalunga e-SADC esingakukhangelela mhlawumbe ukuthi ingenelela njani ingangenela ngokudala ithuba lokuthi laba abangathi abazwani bathole ithuba lokukhulumisana yazi abantu abaningi bakhangele ukuthi mhlawumbe i-SADC singalisa kumbe ibutho hhatshi mina ngokunanzelela kwamamboni ngaze kufike lapho isigaba esingabanje sanxa ngokunanzelela indlela okuphutha ngayo ngicabangele ukuthi izaletha ukukhulumisana phakathi kwamandla aphikisayo laleli elibusayo ukuthi kube lokukhulumisana kuthole indlela yokuxazulula
imithetho ekhona ipha i-SADC amandla ukuthi ingabamba ngamandla na
izanu PF nga engafuni
nathi masikhangele ngomthetho uyayo ifadike ekhathi amafadike guidelines ayindani lokuthi ubani uyafuna nje afuni imithetho yabo icacile bese kusiba lalokho okuvelayo ukuthi bakhangele ukuthi indlela engabe isenza kube lula kubalulele ukuthi kuchazulule lokhu yiphi ngoba asiyo asikho ukuba amandla ngazo zonke isikhathi okuchazulula ingxaki mhlawumbe singangenela kwezomnotho iphambanise mhlawumbe ifake indlela zokuthi izibambe ngamandla abangafuni ukuqhinisana nabanye ize bakhulumisane kodwa layo izanu PF kumele ibe ivumela nayo ukuthi yanelise ukuxoxisana namanye amabandla lawaphilisana.
Size abe-CCC okwesikhathi eside bekhuluma ngokuthi hayi bafuna ukuthi ukhetho lube kuluqhutshwa kakutsha, ukubona kuyinto engenzakala nale.
Nxa silokhu esisazelela indlela kulokhu kuvela ngayo amathuba akhona ngathi ani mina kunazelela ami mhlawumbe kungaba lokukhulumisana phakathi kwamabandla lawo mabili kodwa ukuqala kutsha kokhetho ngathi amathuba akhona anyipha angathi amathuba akhona ngathi anyuphile kodwa ngathi amathuba angathi ayamela ngaba ekukhulumisaneni lokuxoxisaneni kwamabandla omabili ukuze bathole indlela yokuthi kube le ngqeke naphambili.
Sikhangela lapho ukuthi lokhu kwake kwenzakala ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009 nxa kungaba lokukhulumisana kumbe kubunje uhulumende womanyano kungaba yinto engaphathisana okwesikhathi eside siya phambili njengeZimbabwe.
Ye ngathi into emqoka yokuthi ilizwe ibe namabandla angaphathisanayo efika esigabeni sokuthi awelelane ezintweni ezimqoka kuyaletha intuthuko kwezempilo njengoba sakubonayo ngo-2008 ku-2009 ukuthi uhulumende onjalo waletha ukukhuphuka komnotho kodwa sibe sazelele ukuthi kukhona okuningi okwakuvele kukhona okungekhoyo kathe ongafinyeza amathuba okuthi mhlawumbe ngikhuphule kodwa ukubambana vele mzama kwayo ukubambana kuyaletha ithu ngakho-ke uhulumende wokuxoxisana wokubambisana kungaletha imphucuko kwezomnotho.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini ocubungule zombusazwe ezimele. Umnumzana Dlamini ngumbalisi wezombusazwe eNational University of Science and Technology ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyaziqhenya ngokuthuthuka komnotho welizwe olungiswa ngabadabuka eZimbabwe. Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi uMnangagwa ugida eziqhakezela ngoba umnotho welizwe kawuthuthuki ngemfanelo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Wethule lamazwi namuhla emhlanganweni weZimbabwe Economic Development Conference eVictoria Falls okubuthene iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi lengcwethi ezihlaziya ezomnotho. Esipha umzekeliso walentuthuko, uMnangagwa uthe kuhulumende wakhe imigwaqo isisakhiwa izifundiswa zakuleli ngentengo ephansi kakhulu. Osekwehlukile lohulumende wayezolo athi wayeletha omanjinela bakwamanye amazwe ukuzokwenza umsebenzi munye. Wengeze esithi Notholo ubuye njalo wakhuliswa lohlelo lweintwasa abalwethulwayo kubalimi bemaphandleni kanye lendlela ezehlukeneyo zokulima ingqoloyi athi zinceda kakhulu ukulisana lendlala.
Sesasungula indlela zokulima ezintsha ebantwini ngohlelo lwepfumvuza. Savula ama-regression, khuluma kunje silengqoloyi eneleyo inzuzo yethu esizenzela yona. Kwezokwakhiwa kufuze sikhuthaze abantwabethu ukuba ngamanjinela, basakhele imigwaqo, amadamu, njalo lokhu sikwenza loba siphakathi kwama-sanctions. Lelizwe liyakhula nxa siqathanisa lamanye kuzwekazi lomhlubulo wesadidi.
Lokhu kufakazwe njalo ngumgcini ncebo kahulumende uMnumzana Mthuli Ncube othi kusukela ngomnyaka ka-2021 eleZimbabwe selikhulile landlondlobala kwezomnotho njalo lokhu kusazoqhubeka.
The economy remains on a positive growth trajectory.
Umnotho wethu usaqhubeka ukukhula ngendlela encomekayo. Ngomnyaka ka-2021 sakhula nge-8.5%, saya ku-6.5% kumnyaka ophelileyo. Uphenyo luthi ilizwe leli likhula kakhulu emhlubulweni weAfrika lakuzwekazi lonke, njalo impawu zikhombisa ukuba sizakhula njalo nge-5.3% ekupheleni komnyaka lo.
Uncube uthi lokhu kudalwa inzuzo yezomnotho wakuleli egoqela ukwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye ezokwethekelela ilizwe kumbe i-tourism kanye lozokulima. Kodwa ingcwethi ecubungula ngezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions uyakuphikisa lokhu.
Ubufakazi busesikhwameni semali kazikazulu. Uma singena ezitolo ukudla akuthengeki emakhaya. Ontanga bachubechuna bepota pota ula msebenzi. Imali yetu yona mabond iyaphephuka. Pinde izibhedlela azila mithi zikulwane ziyabhubha ngenxa yokusilwa kwemithi. Imigwaqo ibhilizekile, akula manzi empompini, izitimela akusela emadolobheni, akula mabhasi.
Kumhlangano munye, unkosikazi Rosemary Mpofu oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe wethule ukudana ngezinga izizalwane zakuleli ezingasathembi ngayo uhulumende wazo, esithi ngokwenzeka nyakenye akusela ogcina imali ebhanga. Uthi ingqobe isikunkokheli ukuze lokhu kulungiswe.
They told you what happened in 2008, which we are all aware of, not one. But again, in 2018-2019.
Baya kutshela ngokwenzeka ngo 2008. Lathi esikwaziyo. Kwaphinda njalo ngonyaka ka 2018-19. Kwenzakalani kwabempentsheni? Ngikhuluma ngabazali bethu. Kodwa ukuba sikaqhubeka singakukhozi lokhu kulungise, kasiyindawo njengelizwe.
Umnumzana George Kubamathanga, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngezimali olwe-Finance, Economic Development and Investment Promotion, utshele umnangagwa ukuba ingcwethi lezi izolo zethule ukuba ilizwe leli ukuze likhule kwezomnotho kufuze liqale ukusebenzisa imali yakuleli i-bond note. Uthi zikhuthaza njalo ukuba uhulumende alwisane lokuthengiswa kwemali ngokungekho emthethweni. Emaphethelweni omhlangano lokusasa kukhangelelwe njalo ukuba kuphunywe le ndlela ilizwe leli elingathola inzuzo kulabo abathengisa ngokungekho emthethweni okugoqela otshekeja. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi ezimbili ezalungisa amajekiseni okwenqabela igcikwane le-COVID-19 sezithole isicoco se-Nobel Prize in Medicine. Abathole isicoco lesi ngosikhucamfundo Kathleen Carrico ose-Sagan University, losikhucamfundo Drew Wiseman owe-University of Pennsylvania. Ababili laba balungisa ngesiphangiphangi amajekiseni okwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Lokhu kubikwa abezindaba abe-Reuters. Owayengumongameli wakwele-Melika umnumzana Donald Trump ubesemthethandaba namuhla e-New York, lapho abhekane khona lamacala okuqamba amanga ngesisindo sempahla alayo ukwenzela ukuthola izikwelede emabhanga. UTrump uthi ubesemthethandaba ngokuba ufuna ukulungisa igama lakhe elingcoliswa ngabantu. Uthethise umtshutshisi omkhulu we-New York unkosazana Leticia James esithi usetshenziswa libandla lama-Democrats. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Inhlanganiso enceda abantu abalomkhuhlane wezithuthwane isilenhlelo ezimbalwa eziphathelane lokufundisa abezempilakahle kanye lozulu ngomkhuhlane lo, kubika uMark Peter Ntambe.
I-Epilepsy Support Foundation of Zimbabwe ethi iqhuba inhlelo ezitshetsheneyo ngoba abantu abaningi bengawazi kakuhle umkhuhlane wezithuthwane obangelwa yikungami kahle kwemizwa, amathumba lokunye. Unkosikazi Nandi Mpofu kunhlanganiso le uthi kumele abantu babekwazi ukuba umkhuhlane lo ubangelwa yini ukube bewuzwisise.
Ngoba kuke kwaba lenye indaba esike sayihambela uteacher engafuni ukuthi ethi yena akakwanisi ukuthi afundise umntwana olezithuthwane eklasini yakhe, okwenza ukuthi umzali wathisa umntwana wesikolo.
Umnumzana Tawura Ikatsuyiti, umqondisi we-Epilepsy Alliance Africa esebenzelana le-Epilepsy Support Foundation Zimbabwe, uthi kulabanye-ke abacabanga ukuthi umuntu olomkhuhlane wezithuthwane waloya, uthi okwamanje bafundisa uZulu ngalesi sifo.
We want to say to people in general, epilepsy is not caused by witchcraft, but it's a chronic condition caused by
some.
Uthi sebelenhlelo ezimbalwa ezokufundisana loZulu ngesifo lesi sezithuthwane.
That we have trained 200 village health workers in Simba district where we capacity developed.
Kunje sesafundisa ama village health workers abangu 200 koZimba.
Unkosikazi Isabel Maphoso, lolwazi phezu kwesifo sezithuthwane njalo ephila laso, uthi lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kuzafundisa uZulu ukukhangela izibonakaliso ezithile ezikhomba ukuba umuntu ulesifo lesi kumbe hatshe.
Maybe umuntu uyawa, or maybe uba kulela bathi silent seizure, yokuthi umuntu uyakwanisa ukureacta in a way yokuthi angisazwani. Uyakwanisa ukuthi labe likhuluma kunje khona ungizwe sengikhuluma ngenye into ungayizwisisiyo, ukuphuma ukumbona nzukuma mphakamisa isigogo ngihamba.
Uthi isimo sezithuthwane siyabili
le okuthiwa i-convulsion, eyokuwa umuntu eqalisa ukuphuma igwebu, omunye ngabachemayo, abanye ngabayenza iphu, omunye ngophumba ukuba le-convulsion nje ephuma igwebu. Besoshiwa lo munye umuntu yokuthi uyakwanisa ukuphumba ukuthi engxenye ngiyapheka ngisesitofini, uphumba ukulala uwasenyi, maybe sekunamatheni esitofini.
Unkosikazi Charity Nemakonde, olomntwana olezithuthwane, uthi abantu abaningi ngabawuzwisisa umkhuhlane lo.
Lokho kutholakala ngoba basesekhona vele bangakaboni, bangakakuyamukelizisa.
Uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu olesimo lesi alandele akutshelwa ngabezempilakahle.
Awo uthi i-medication yabo singayekeli uhamba labo kuma-review, udokotela singakunikile, siqhubeke sibahambise sibanike imithi yabo ngokufanele. Umuntu angathola i-medication yakhe kumbe umuntu ukuthi nge-medication yakhe ifana antikhabekuthe nxa isintishwane zabona umuntu nxakade nathi esibenda ntamba umuntu lekasiunetsa ntamba nokuthi mezeuyingozi kakhulu kuba
abe-Epilepsy Support Foundation eZimbabwe bathi bakhankasa ukuba imithi edingakalayo itholakale endaweni eseduzane loZulu noma lingazakali ngokugcweleyo. Inani labantu abalesimo sezithuthwane kwele Zimbabwe kubikwa ukuba basika phose ingxenye yesigidi 500,000. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abezindaba abeReuters bathi lokhu kudingwa abadilikelwe ngumgodi weBay Horse Mine eChakari, lapho okubhubhe abalitshumi lantathu 13. Abaphathintambo bakahulumende bathi bazama ngamandla wonke phansi kohlangothi lwe-Civil Protection Unit ukuhlenga abasemgodini lo. Izihlobo labangane balindile phandle komgodi lo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kulakho ukuba abanye abasemgodini lo sebechabalele.
Inkinga ukuthi nxa sikhuluma ngama small scale miners, omachekechela bana makhorokoza, kakulaqiniso ukuthi bangaki. Umgodi wakhona kawaziwa ukuthi mubi kumbe muhle kanjani. Yikho kuzahlupha ukuthi nxa vele ulohulumende ovele ungakhona iqiniso, so kuyadingakala ukuthi kube lama experts emining abavele besazi ukuthi umgodi wakhona wawumi njani. Kodwa nje inkinga kakhesi ukuthi nxa wadilekela kulabantu abaphakathi, so kufanele kudingwe abantu abakwaziyo ukuthi babakhiphe nxa besaphila.
Kambe ubona njani-ke eZimbabwe bakhona abakwaziyo abalolwazi lokuthi kumele kubanjwe njani khonokho?
Asingeke sithi bakhona, kodwa abasoze baswelakale kakhulu ngoba kule migodi emikhulu, onke imine oZimplus zaboWange, kuthula kula bantu abavele bekhonani. Kodwa mikhulu bazadonda ngoba lapha sikhuluma ngamakorokoza ungazibu uti kati wikasa na unganani aindu ya kunea shupa so kutu ngana beli nda beli South Africa abanga tibele experience yu ukipa wante mkotini
ye ukuchegecha konuku wawakwenza yu singati kukanya wazanu kwa memetega kwele Zimbabwe ukuze ungenza kwa lintuwe zinje kumele kuzwe
ye intuwe kuna uti ukulimendu wetu wa waliputa uti waniga ama omachegecha ilizo elishe ilitua kuna ama small scale manners hae laba omachegecha ama korokosa akufanelanga ukwenza gale katesu 21st century utula mataba kende wangene mkotini vitua sana ngezi ntambo kani mkuu mkomo venye la safety umketu wako na vele ya osu ube konuta ufanila nguwe la manta ave mbayo eni kodini enge la mape penge la malaikenti lapati sikuna ukulumendu vele jahili ndozo ulaungu yiku katesu usula wanda basi wabachama lesega asadu uti ule mini kote mine inegi mfoetu uchuna kuna kusifa vandu lapanji kubele ingozi utibaba nenga kulu
ngazi kangela ke siyaboni sobo labangani bami ile panje kumkoti unalowu tumelute ngayi kungaba lobo velo nje haba nyebe pume konapo kutu wana zani wana baa puma inu kumbela paso ulobu zima na
so ulobu zima wabele pera nasi kuna nye mkoti ye ofisha gado kula ma safety equipment parati kula ma breathing apparatus na kuna mkukona lawa ave mba nje oma chakecha la mama korokosa beliba ngene mkoti nge laluto ankoluti ngabe kuyinhlanhla sibili nqabe besaphila kodwa phela ngayo uhulumende ngukhulumende usisenga beliswa kichikichima kudala wangenisa abantu abakwaziyo ngapha kugejwa amakhathapilela wegeja ekhepha ngelinolulhlangothi kodwa bela mbona uhlapha sokumeza abantu sebebele akula lutho oluzasuzakala lapho.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa loGibbs Dube oweStudio 7 eseHarare. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu kusigaba sokubingelelana.
Salbonani, salbonani, emsakazeni, salbonani, igama uJosinsizibo okwamanje ngikhuluma iSouth Africa. Ngizothanda ukubingelela ingane zami ezikobulawayo amagama azo. Ngithanda ukubingelela oqala uPrudence Mkhwebu, ubuye uMbalenhle Mkhwebu, sokuthi uSilethemba Mkhwebu, uZumuzi wethu Mkhwebu. Ngithanda ukubabingelela kakhulu, ngithanda ukubabingelela kakhulu ngibingelele lezihlobo zami ngezindawo ngibingelele udadewethu osesiganda obizwa kuthiwa unaphilelani. Ngizobingelela usisi wami omncane ohlala kobulawayo enkulumane kosekusile, igama lakhe engusukoluhle ubizwa ngokuthi nginakhuluza. Ngibingelele nomkhwenyana wami obizwa kuthiwa ngulunga. Into esendingelela lani bafakazi,
salubonani kustudio 7, igama lami nginobuhle Ngwenya odume ngelikamasithela. Ngiyabingelela abazali bami eBinga, ukhulu Ngwenya logogo kaMhlengi. Ngibingelele abafowethu uBeke, uDudu, uTwa, uMboni, uMelu noCinathunjana uLubelihle. Bese ngibingelela izingane zami uNobukhosi Londodana, uSisa, uThando, uBheki, uSilethemba. Banengi bona Nkosi yami. Nonkosi noSiya, Lomelo kuhle, loSimisimi, loSindiso, uFarayi, uMama Farayi. Ngiyabonga kakhulu, ngilitshela ukuthi ngiyalithanda kakhulu.
Kustudio 7 njani balaleli? Hayi. Ubudisa nje uNcube. Umfana kagogo obudise lapha eSouth Africa. Hayi, ngisathanda ukubudisa i-Olet Dami kwele ngisuza le esiyahala. Hayi, ithi impila yephambili khona ngapho.
Siyabonga kakhulu ngokusithumezela imilayezo yenu. Good Life Talk namuhla sixoxa ngokungenziwa ngamabandla aphikisayo ukuze kulungiswe ezokhetho kwele Zimbabwe kulandela olwaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka athi kalwenziwanga ngemfanelo.
silu kuba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngotaba kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.